ayinyathelelezi siyalizwa sibili. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi amapholisa azakwanelisa yini ukuthi enze umsebenzi wabo, ngoba sonke siyakwazi ukuthi amapholisa kuleli lizwe namapholisa ahlonitshayo aphandle kwamanye amazwe benza umsebenzi omangalisayo. Kodwa udubo olukhona yikuthi angabuya ekhaya sebefuswa ukuthi benze intando yezahani. So esingakwaziyo lapha yikuthi bazanelisa yini ukuthi babophe abantu abalodlakela, ngoba sonke siyazi ukuthi abantu abaqala udlakela izahani. Sikhuluma sinjenje emaphandleni sokadiploya amasotsha angu-5,000. So umbuzo esabe sesizibuza manje ngokuthi kanti masotsha asedingani-ke emaphandleni wona kumele bahlale emabharakini, ngoba umsebenzi wabo kulondeleza ilizwe leZimbabwe, hatshi ukuhlukuluza abantwana besezimbabwe. Behlukuluza nje ngokuthi izano iyabe sibatshele ukuthi benze njalo.
Ngezinye indlela akaliboni yini imithethwandaba le isebenza kuhle mpela ibajezisa labo abezanu PF abangatholakala besephula umthetho?
Thina esivela khona kathesi ukuthi esifithi thina singatshayi ngebandla le-MDC kodwa ngobaba basiyotethanisa. Singahamba emaphoyiseni sithi siyaripota ukuthi sitshayiwe, yike sasibuzwa omasitshaya babe yibo thina esibatshayileyo. So sizakuma sike sibone ukuthi njengoba kuthiwa sokule nguquko sokuzaguquka yini emakhodini. Sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC silo daba lethu olusemakhodi ngalini sikhuluma kunjenje. So sifuna ukubona-ke manje ukuthi bazakupha omantshi ithuba lokuthi benze umsebenzi wabo ngendlela umthetho efuna benze lowo msebenzi. Lapho esesizakholwa khona ukuthi hayi kuyathembisa, ngoba kakhathesa izanu phela iyandisa ukuthi imali isemgwaqweni itshengise ukuthi ifuna ukuthatha isandla sokudla lapho ifuna ukukhona isiya khona. Kodwa wena ungele ukunanzelela unganyadelanga amabreki uzayibona isiqansa futhi sisiya phezulu. So sizakholwa sesibonile umsebenzi wangkhona futhi usuyenzakile.
Ukhuluma ngamasotsha elithi athunyelwe izanu emaphandleni, kodwa liyakulandula lokhu leli bandla lithi akulanto enjalo, likhuluma njalo nje ngoba liyakwazi ukubana lizanqotshwa?
Hayi, kasikhulumi ngento esicabangelayo. Umkhulu wamasotsha waphuma ikhuluma njalo nje akulotshiwe kulembini. Ayisithi sakukhulumayo, silandela kwakhuluma nezinye zenkokheli zabo. Kodwa esikutshoyo yikuthi kanti kambe njengabantwana baseZimbabwe sizahlala sihlukuluza nasisodwa ilizwe lichitheka lisenzenje, sisithi sifuna ukuya ngaphi, sitshiyelani abantwabethu?
Ukuze ukhetho luqhutshwe ngendlela lani lizizwe likhululekile, ngoba esikhathini esiningi landa ukugcona ibandla leZanu PF, kuyini elingabatshela khona ukuthi hayi Zanu sifuna lenze so ukubana lathi sizizwe sikhululekile, njalo ukhetho sivuma ukubana hayi luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo?
Njengebandla thina le-MDC sesaluba ugwalo salulebelizeki sikhala ngendaba esithi khona ngama-electoral reforms. Ngizakupha umzekeliso. Khathi sikhuluma kwenjenje, kuqakathekile uma sesiya kukhetho kudlathi lanxa sihamba sihamba sikhululekile ukuthi sikhuluma ngama-ballot papers lapha. Iphepha langikhona elithengiweyo lithengwe ngaphi, ngubani, njalo ozaprinta lawo mabhaloti ngubani, ngaphi? Ngoba nathi kumele sikwazi sibone kusenzakala, kube ngithi sibekwazi ukuthi ezinye izinto esizizwayo ezenzakalayo nxa kuprintwa sibekwazi ukuthi siyazenqabela sizithini. Nxa seliprintile ibhalot lona lelo ligcina ngaphi, ngubani, njalo kuprintwe amabhalot amangaki, sikhangela abantu bahambe bayarejista. Nxa singangezela kungezelele ngenani elinganani ukwenzela ukuthi nxa sesiqedile akulazokuthi thina siprinte amabhalot ayi-8 million uzokuthi awuvota abantu abangu-15 million. Yizo zezinto esingazazi kusona ukuthi zininjani. Ezinye zangkhona khathethi sikhuluma kule voters roll, kumele siyibone ukuthi bona laba abantu esithi abarejistileyo yibo yini abarejistayo ngendlela okwenziwa ngayo amabhizara. Le nombulo esaziphiwa yiveki ezazikhombisa ukuthi endaweni enje kurejista abantu abangaka, endaweni enje kurejista abantu abangaka. Ayikhona ukuthi sithi vumbuvumbu sithi siyavuka sizokuthiwa lapho kwakurejiste khona abantu abayi-500,000 sokurejiste 1-2 million barejiste nini? Yona iveki yangkhona sokuthi gaga so bavule nini bengatshela uZulu ngoba kathi sinesikwaziyo wonke umuntu ongarejistanga kumele ahambe emahhofisini aweveki kakusele lokhwani ukuthi iveki yalanda abantu so laba aberejista isikhathi bani ngaphi ngezinye zezinto esimazazi zonezo so bangasinika i-voters roll sizanelise ukuthi sibone ukuthi uhamba njani njalo sonke siyazi ukuthi ngesikhathi zirejista kwakuthiwe khona sasebenzisa isithupha kumbe ama-passport so kumele sibe kwazi ukuthi ama-passportini laba bangaki yiwo yini ama-passport nalawo okuthiwa arejista ezithupheni yizo yini so kumele basinike ubufakazi bona lobo abathi bona bangeke basike so ngezinye zezinto kumele sibabone ukuthi bayazintshintsha so nezo bangazitshintsha lisa besikalelana